Soko isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela ku Studio 7 ngenjabulo ngolwesine mhla ka 20 kuMfumfu 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Service soluphe umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuyabona isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Job Sikhala labanye bakhe asebele nyanga ezine bevalelwe entolongweni. Inhloko kahulumende wakwele Bilithane unkosikazi Elizabeth Truss uthi usetshiya umsebenzi ngemva kwamalanga angamashumi amanelane kuphela 44 ekulesi sikhundla ngoba amalunga ebandla lakhe engasamfuni. Inhlanganiso kahulumende weMelika e-USAID lamhlanje inikeze iZimbabwe usizo lwezigidi eziphose zifike kumashumi amane amadola eMelika 36.7 million US dollars yokuthengela abalambayo ukudla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwamajele olweZimbabwe Prisons and Correctional Service soluphe umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa imvumo yokuyabona isiphathamandla sebandla lakhe umnumzana Job Sikhala labanye bakhe abalishumi lanhlanu asebele nyanga ezine bevalelwe entilongweni. Kodwa lolu gatsha lufakele uChamisa imigoqo amele ayilandele. Lokho kuza ngemva kokuba amagqwetha akhe ebhalele usikomishi wamajele incwadi ecela leyo mvumo kulandela ukuvinjwa kukaChamisa ngonogada bamajele. Encwadini yokuphendula amagqwetha kaChamisa unobhala obona ngezemithetho kugatsha lwamajele uthe umnumzana Chamisa uvunyelwe ukuyabona abasolwa kodwa uthe kumele atshele isiphathamandla phambilini kwesikhathi. Phezu kwalokho uthe uChamisa kavunyelwa ukutshaya izilogani zebandla lakhe kumbe ukukhulumisana labantu duzane lamajele lapho esiyabona osikhala. Uthe akumelanga njalo abe lezibotshwa lezi okwesikhathi esedlula imizuzu engamashumi amathathu i-30 minutes. Sixoxe lo kansila webandla le-CCC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu.
Indaba kokuqala indaba ka-Honorable Job Sikhala labanye bakhanyathini labana i-politically akwendaba esingathi i-criminal. Yikho siyamangala ngenxa umongameli wethu we-CCC u-Advocate Nelson Chamisa ethi sewavunyelwa ukuthi ahambe ayebabona ngemva kokubalelwa izikhathi eside kakhulu kwavunyelwa umuntu wakuqala. So bebephuza besala ukunika-ke ithuba lokuthi ahambe ebabona besenzela ukuthi banike ithuba uDarkus Mondora onguye abasebenza naye. Yikho kakumangalisi-ke kathesi njengoba uDarkus Mondora esehambileke uJob Sikhala bala ukumbona yikho sokuvunyelwa-ke umongameli uChamisa. Bese befaka-ke le migoqo ukuthi kakumelanga akhulumisane labantu. Mhlambe thina simanje ngaso simomomo kaChamisa xa abantu bembingelela kumele aphendule phela akhulume labo. Ungumongameli webandla ungumuntu azakalayo elizweni kwenzakala-ke kube lama-journalist aseduze besithi kukhulumisana layo bebuza okuthile akumelanga-ke avale umlomo alokukhuluma labo kulezibotha ezinye lazo ezimaziyo njengomongameli welizwe abazafuna ukukhulumisana laye aseyalelwayo ukuthi akhulumisane labo kuyinto njengaqondanga okutshengisela ukuthi ilizwe leli-ke libuswa ngodlame kakulandelwa umbuso kantando kaZulu akumangalisi kuvele kuyenzakala okwenziwa-ke libandla lezanu-P F lo emasemtambo somnangako.
kodwa abe ZANU-PF bayakulandula ukuthi balokwenza lalolu daba njalo bayangenela ekuhanjisweni komthetho. Ngisho la uhulumende uyakulandula lokho.
Ngiyakulandula phela umphakathi wazombambiloya engavumi ukuthi ngiyaloya ngiyathakathi. Isela ngalibamba litshontsha ulibuze ukuthi kade ubotshelweni uzathi bathe ngitshontshile. Yasho ukuthi ngitshontshile imiphakathi lesela ngakuvumi ubugebe ngoba yabe benzakele. Yikho-ke iZANU-PF sezingasavuma lokho kodwa kuyazakala ukuthi yiyo nankuke phela labantu batshayela izwe lonke sesiya kuma-by-elections sibone iflabhosi belinyazwa honorable Topa sibonile ikhezi belinyazwa honorable Phulu vele ukuthi benza kwezanu-PF ukuncindezela izizalwane zezimbabwe njalo kabavumi ubugebenga lokuwona kwaba abakwenzayo kodwa into nje yabithi egcekene.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngokhansila webandla le-CCC koBulawayo. Inhloko kahulumende wakweleBhilithane unkosikazi Elizabeth Truss wazise namuhla ukuthi usetshiya umsebenzi ngemva kwamalanga angamashumi amanelane kuphela 44 ekulesi sikhundla. Lokhu kulandela ukuzamazama kwemikambo yemali yakweleBhilithane ngenxa yemithetho yakhe egoqela ukwehlisa imithelo okubangele ukuthi abebandla lakhe lama-conservatives bamtshele ukuthi kumele achiye umsebenzi. UTruss uba ngumkhokheli weBhilithane wakuqala ukuphatha lesi sikhundla okwesikhathi esifitshane kanje. Kumbiko awethule emini uTruss uthe uzaqhubeka ephethe isikhundla lesi okweviki lapho ibandla lakhe elizakhetha khona umkhokheli omutsha. UTruss ungene embusweni ngemva kokuthiya umsebenzi kukamnumzana Boris Johnson laye ophume buthumuthumu esexotshwa libandla lakhe. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilithane njalo ehlaziya ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Lolu daba lobunkobo ludaba olunzima kakhulu. Ukugavena noma ngithi ukubusa ilizwe laseNgilandi akusiko lula ngoba lapha iNgilandi babunkomo lilizwe elinedemokrasi kakhulu okungangokuthi nxa kuwukuthi ama-members of parliament bengavumelani le ndlela obusa ngayo bahle batshengisele sobala. Akufani labanye amazwe ukuthi ama-members of parliament bazofanele ukuthi balalele umongameli into ayikhulumayo kodwa lapha bakhangela into eqakathekileyo eyokuthi ilizwe ilizwe leNgilandi linzinze liyenelise ukuthi kube kuyinkolomi yayo lihlaliseke kuhle. Ulesitabi ngemva ukuthi sesabona lapha nothi kakhulu ezomnotho wathi ngemva kokwethula imithetho yakhe ezomnotho zawa kakhulu okuyiyo okube yimbangela enkulu kakhulu egcine sibona eqala waxotsha uso wakhe lo okhangela lezimali ukathi laye ngokunjalo ngokulandelayo layo ehamba.
Simzwile esithi kuzakhethwa umkhokheli omutsha phakathi kwamalanga ayisikhombisa alandelayo. Ngubani okhangelelwe ukuthatha isikhundla sakhe?
Ungathethi kusasa ingxabangqoza babunkomo akukacaci kuhle ukuthi umbani ozathatha isikhundla sakhe ngoba into elekade ingakhangelelwanga kakhulu ukuthi yenzakale kodwa iloba nje kade ilokhu iyihlokoma injalo kodwa abantu kade bebecabanga ukuthi mhlawumbe kuzabe lobubelo ngendlela elekade ibusa ngayo kodwa-ke laye angazange avume ukuthi atshintshe loku akufunayo. Yingakho lakathesi lokho kungakacaci kuhle kodwa engithemba ukuthi emalangeni amabili amathathu kuzabe sekukhona omunye noma ngathi ama-front runners njalo ekuqopheni kuka-prime minister ongeyozangena ayisiki ukuthi kuyafana ukuthi kukhethwe umuntu oyedwa kodwa kule ndlela yakhona i-procedure njalo efana ukuthi ilandelwe mhlawumbe bazaba babili bathathu njengalokhu esakubonayo kodwa-ke okwakathesi kuzabe yinto efana ukuthi yenziwe masinyane ayisoze ithathe isikhathi njengaleyo esabona yena uLuthansi lomunye wakhe ngesikhathi bezama ukuthi bangene ngesikhathi sokuphuma kukaBoris.
Yena uBoris sibona ibizo lakhe lalo likhona abanye bakhona abakhuluma ngaye abathi mhlawumbe engaphenduka. Kungenzeka yini lokho?
Kuyenzeka ephenduke kodwa-ke angiboni ukuthi engaphenduka uBoris sebengamfaka ibizo lakhe njengalokhu esizokubona nje kwesinye isikhathi ama-politicians aphumileyo
Tifa Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebhilithane uhlaziya njalo ezombusaswe. Inhlanganiso kahulumende weMelika ephathisa amazwe omhlaba ngenhlelo ezithiyeneyo zentuthuko e-United States Agency for International Development, i-USAID, lamhlanje inikezele Zimbabwe usizo lwezigidi eziphose zifike amashumi amane zamadola eMelika, $36.7 million, okuyimali ezasetshenziswa ukuthengela abalambayo eZimbabwe ukudla. Limali ifakwe ezandleni zohlangothi olubona ngokuncedisa abalambayo kumanyano amazwe omhlaba oleWorld Food Program, iWFP. Izasetshenziswa ukuthengela uzulu eZimbabwe ukudla phakathi kwenyanga kamfumfu kusiya kumbimbitho ngomnyaka ozayo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Ngesikhathi ilizwe libhekane lendubu ezifana lobhubhane lwe-COVID-19, ukuguquka komumo womkhathi, ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota, inhlanganiso le ithi izasiza abantu abangaba zinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 700,000 abasendaweni ezithi Buyera, Wesa, Mutsi, Bikita, Chiyi, Nkayi, Mangwe, Lase, Mount Darwin. I-WFP le-USAID zithi zinceda kakhulu uzulu weZimbabwe ohlala emaphandleni ngoba ewelwe kakhulu ludubo lwendlala egcina ezithengisa impahla eqakathekileyo okwenza ubuyanga ucine buqhela. Usizo lolu lugoqela ukudla okufana lamabele, indumba, lamafutha okupheka. Emkhosini wokunikeza lolu ncedo lwemali kwabe-WFP ngabe-USAID bathe bazasebenzisana logatsha lukahulumende olubona ngezisebenzi zenhlalakahle kaZulu. Umholi wesigodlo sommeli weMelika eZimbabwe, unkosikazi Alien French, uthi lanxa ilizwe lakhe libhekane lendubo eziningi ezikhangene lomhlaba kodwa lizaqhubeka linceda eleZimbabwe.
USAID is the largest government donor to the United Nations World Food Program, both worldwide and here in Zimbabwe. On behalf of the numerous vulnerable people that receive support thanks to the generosity of the American people, we want to express our gratitude today. In particular, we are jointly announcing
ukuze abantu bathole okokudla ngesikhathi lesi esikiso kunzima. Indubo zomhlaba sezenza kwaba nzima ukuba sincedisane. Njengele Melika sizimisele ukusiza. Namhla ngiyathaba ukuba siza kupha imali efika i-$36.4 million ukusiza ivela kuhulumende wele Melika.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Roberto Bolini, isiphathamandla se-WFP City. Inhlanganiso yakhe izasiza ukuba imuli zincedakale ngesikhathi sendlala.
WFP and the United States are committed to support humanitarian and social.
I-WFP lelizwe leMelika zizimisele ukuncedisa kulabo abafuna usizo kweleZimbabwe. Loba nje sisiza okwesikhathi esincane sizaqhubeka sidinga olunye usizo ukuze abantu abadubekayo basizakale.
Izakhamuzi zaseHarare umnumzana Alfios Mapranga uthi ngabe lolu ncedo lugoqela labasemadolobheni ngoba kulezinye imuli ezidubekayo okwamagama ezingela mizi emaphandleni.
Lokho abakwenzileyo ngokuthi yebo ngiyabona bale ndawo zabo abazikhangelayo kodwa engikubonayo ukuthi even emadolobheni abantu labo bafuna i-assistance yokudla. Ngakuthiwa bakufake bakhangele amadolobha ankhona ukuthi bakhangele kulezalukazi kulabantu abadala abafuna i-assistance. Yabona bangakhangela khonokho bangakulungisa kuzanceda umuntu wonke.
Imizamo yokuthola imibono kahulumende ngalokhu yehlule, kodwa kumaviki asanda kwedlula umphathintambo ukukhitshwa kwemibiko unkosikazi Monica Mthwangwa uveze ukuba ele Zimbabwe lilokudla okwaneleyo. Usizo lolu luzancedisa imuli ezifika inkulungwane ezingamashumi ayisikhombisa 700,000 kwinyanga eziyisithupha ezilandelayo. Uhulumende wakele Melika uphinde wathembisa ukuba uzasiza ngezinye izigidi ezithe bamunemunye zamadola 9 million ezasebenziswa yi-WFP ngomnyaka ozayo eZimbabwe. Lomnyaka ka-2022 ele Melika linikeze imali efika izigidi eziphezu kwamashumi amane zamadola 44.2 US dollars ukunceda uzulu weZimbabwe. Abe-USAID babika njalo ukuba selanikeza ele Zimbabwe amabhiliyoni edlula amane amadola 4.2 billion yokuncedisa kuhlangothi ezijene zempilo okugoqela ezokutholisa ukudla kwezempilakahle ezomnotho kanye lokukhuthaza umbuso wentando kaZulu. Ukucubungula okwenziwa ngabeZimbabwe Vulnerability Assessment Committee ZIMVAC kutshengisa ukuba abantu abafika phose izigidi ezine 3.8 million bazabe bebhekane lodubo lokusilakala kokudla phakathi kukamfumfu kusiya kumbimbitho womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare.
Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uvikwa eselaye ukuba kuthathwe izigidi ezilitshumi lanhlanu zamabharel amafutha ezimota 15 million barrels asezipaleni zelizwe ezestrategic petroleum reserve athengiselwe uZulu ngenhloso yokwehlisa intengo yawo elokhu ikhuphuka. UBiden ubikwa esenza lokhu emizameni yokukhweza usekelo lwebandla lakhe phambilini kokhetho lwama-midterm elections, kodwa yena uyakulandula lokhu esithi uyakulandula ukuthi uthethe leli nyathelo ngalesi sizathu. Inkampani elungisa izimota zohlobo lwe-BMW iya kwele Germany ivika ukuba izatshala imali engangebhiliyoni lamadola eMelika $1 billion emsebenzini wokulungisa imota ezisebenzisa ugetsi kufektali yayo eseSpartanburg esigabeni seSouth Carolina eMelika. Izaphinda itshale njalo enye imali engaba izigidi ezingamakhulu ayisikhombisa ukuqhelisa umsebenzi wokulungisa amabhatri ezimota lezi kufektali eseduzane lelungisa lezi zimota. UZulu waseChad obetshengisela esola umbuso kaSale eCape Zabo, inhloko kahulumende lamhlanje uvikwa etshise ama-ofisi yakhe asesigodlweni salelo lizwe. Abatshengiseleyo laba bafuna avisele intambo zombuso kuZulu ngokuqhuba ukhetho ngokuphangisa. Kubikwa kufe abantu abahlanu ekutshengiseleni kwalamhlanje. Kulabanye njalo abanengi abalimeleyo abahanjiswe ezibhedlela. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change, i-CCC, alimale kakhulu kulandela ukuhlaselwa kwawo ngabantu abacatshangelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF eMatobo lase-Insiza ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections oluzayo. Omunye wabalimale kakhulu ngunkosikazi Jasmine Tofa omela ibulawayo Metropolitan ePhalamende owephuke izandla zombili. Vedlula isikhombisa abalimale kakhulu kulesi sehlakalo. Ababona ngokwenzakalayo bathi kuzaqhamuka udlakela olukhulu nesikhathi sokukhankasela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. ngoba niyabaphehla udlakela lolu njengoba ibandla elibusayo elezanu PF lalo lisithi abalandeli balo bahlaselwe ngamalunga ebandla le Triple C. Ukuze sihlaziye lolu daba, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxele umnumzana Joseph Chuma owebandla lezanu PF endawonye lomnumzana Fortune Mlalazi ocubungula ezombusazwe. Uchuma ochothoza indlela udaba lolu oluvezwa ngayo zintatheli zindaba usungula lingxoxo.
Ngesikhathi eziningi kakhulu nxa into bezisenzakala zingenzakala ngapha kuzanu p f akula muntu okhuluma ngazo, akula muntu ozabazayo. Isho ngabe abantu bezanu p f basuke bantu kumele bazibonele bodwa, kodwa nxa kungenzakala into nje encane ngalo ku-triple c maywe sokungamadala sesikhuluma ngakho emarediyweni kuzofika e-America kona ngabe ku-v o a all other media houses sokhunywa ngakho khonaphana yikho ukuthi khona ngiyalishona kakhulu ngoba ishayiza lives nxa indawo ngenxa yendawo liyabanzi kakhulu kodwa kona kubrida enyinzombulo leyi engayeyanimesary okumele ngabe lina liyanisa amenikhangela eRwanda ngayo genocide yano yaqaliswa yini into abelizaa umuntu ekhulumele eceleni eseredweni abantu belilalile. You do not understand ipower elilayo lenzengento abelizindaba nxa lipho ngokhulumi nje eyi-reckless liye zithi kona abantu laba besehlale beqhamana kuphela asizameni ukufosa umoya wokuzanana lokuvuka ukuthi hhayi nxa omunye bone ngendlela enje akusho ukuthi lomuntu useyisitha sami yikubona kwakhe mina nxa ngibona ngendlela enje akusho ukuthi asamela ngasikhulumisane kumbe akusamela ngasiphana namasawudi.
Ye baba Mlalazi, uyamuzwa lapho uyakhuluma ubaba uJuma uthi hhayi labantu-ke abazintathela izindaba kanye lalaba abakhuluma ngakhonokhu yibangani babangela lokho, kodwa-ke yikho yini kumbe kuhamba njani ngamafitshanzelo?
Ngingatho wami umbono ngizaresponda yena le indaba ekaba buthuma eyokuzama ukublame abanye abantu ngephutha elenzakalayo. Intatheli zindaba labo bonke abantu okwamanje bakhuluma ngale ndaba ngenxa yokuthi yenziwe. Intatheli zindaba kabazange bayecreate istory ukuthi u-Honorable Thofa uchayiwe, abacreatanga story ngabantu bezanu abambe bayachaya u-Honorable Thofa nabanye. Intatheli zindaba sezibika lokho okwenzakeleyo. Sibuyele Dube on this issue ye-violence. Akumangalisi ukuthi bandla lezanu libiheva ngale indlela ngoba vele lathi sizalwa sikhula savela sazalelwa phakathi kwayo izanu isenza i-violence. I-history yayo is well recorded. Nxa sikhuluma nge-violence yezanu asithi wonke umuntu wezanu violence, yikuthi nje i-structural or is embedded within the organization ukuthi babe violence. Uchuma ngumuntu engimaziyo, angizange ngizwe kuthiwa uchuma wenza i-violence. Labazali bakhe uchuma nyabazi kanizange ngike ngizwe kuthiwa umdala uchuma wakwenza i-violence iloba nini. So balutshwana abantu esibaziyo ukuthi hayi ubani ulungele, kodwa sifisa ukubana basukume abantu abanjengabo chuma bayikhondene ngoba kunje kwenzakala izigigaba zonke lezi ezenzakala ey'thiwa zi-bielection. Ubuthungameli bezanu kabukasukumi nitsho yena upresident bakhondema i-violence. Ubuhle bangikhona obezintatheli zindaba yikuthi ku-well documented sizibonile izimota zase-mash east nabantu bangakhona izithombe zila, none of those have been arrested.
Chuma ngena khonapho uyamuzwa lapha uMlalazi uthi vele ibandla lezanu p f ngabantu abalodlame.
Yinto benjabo ukuthi ngokuchashe khona ukuthi thina ama-analysts lapha e-studio sifika sikuqabanise into lokho ngikutho ngabe yithi mina iye udlame lwenzakele, kodwa phela ngalisenza lisenzakala asidingisiseni ukuze ukuthi sikuwe lapho phela ngoba sike senza ibhayethi lapha koMlawayo endlule kunapha eduze lapha kuwakuthelisi bashaya abantu bezanukezi kulabogogo ababili lalamanye amashaha amabili nabanye obaba nje akingabe bathathi abanye baze ba-admitwa e-u b h napha akuzange kube kukhulu endaba nale kuma-studio seven kuma-social media kwaba yindaba yakhe ngokukhulu ngambijana yadlula yabo, kodwa kunabantu abalimalayo ba-admitwa elelizweni i-beach ngale even if uhamba ngale inyathini ngale okhulunywe ngakho lapha yena abantu abakushoyo but uyakhumbula ukuthi after udlame elinyathini lapha kube kushiyene nezamuntu futhi athisele indlu lapha wafa ngemva kuya about 4 days
yes yakuzwa kakhulu Juma kuya phambili lapha mlalazi kumele kwenziweni
kuyaza ukuya phambili ngendaba ye-violence ikuthi silungise i-culture yethu ye-politics which is where esilenkinga khona abantu bahloniphane uThuma uma ngimbona ngimhloniphe njengesizalwane seZimbabwe sihloniphe abantu besifazana nalabo abavulnerable ubaba uThuma uyamazi honorable Thofa akungitshele Thuma ukuthi uma ungumuntu sibulopheleleyo usazi honorable Thofa uqalela ngapha ukumtshaya umuntu njengaye umuntu ongeke abulale ngisho impukane kodwa ungambona kuphela uhlale ezisimayelela akubingelele
umnumzana Fortune Mlalazi uhlaziya ezombusaswe obexoxa endawonye lo mnumzana Joseph Juma owebandla leZANU PF kunxoxo ebilawulwa ngoGibbs Dube weStudio 7. Izakhamizi zakoBulawayo zibhekane lodubo lokwengezwa kokuvalwa kwamanzi kulandela ukucitshwa kwamandla kagesi okumpompa amanzi asuka edamu leNyankuni esigodini. Kubika uBathabile Masuku.
Kunaleso sizathu ikhansili yalelo dolobho yethule isaziso sokukhuthaza izakhamizi ukuthi zisebenzise amanzi ngonanzelelo ngoba sebezabanjwa ngamandla ukwengeza isikhathi sokuhamba kwamanzi kulaleso esijwayelekileyo. Umnumzana Willias Dube umgcini sihlalo wenhlanganiso ye-Progressive Residents Association eCoudry Park uthi ikhansili kumele ihlangane lezakhamizi zibonisane ukuthi uhlupho lwamanzi lungaxazululwa njani.
Njengezakhamizi zakoBulawayo jikelele besicela ukuthi amanzi sibe le-plan B ngoba nganya mandlovu akwafa bakithi isebenzi.
Unkosikazi Methembe Mpofu isakhamuzi sakoBulawayo ukhuthaza abazali ukuthi labo badlale eyabo indima bengathumezi abantwana esikolo begula ukuze benqabele ukumemetheka kwesihudo.
Esikubonayo njengabazali ukuthi umkhuhlane wesihudo ngendlela omemetheka ngayo lathi silomlando ngoba siyakwazi ukuthi kuyathelelwana nxa omunye engabalawo. Asinanzelele nini ngesikhathi esiphakathi kobunzima bamanzi. Umntwana engagula singamthumezi esikolo ngoba ngokunye okwenza ukuthi umkhuhlane umemetheke lezikolo akulamanzi. Ezinye azila even amabhoholo. Ebesikukhangelele ukuthi ngesikhathi esinje ikhansili inanzelele izikolo lendawo ezinjalo kuzivikeleke emkhuhlaneni lo.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo, uKhansila Mlandu Ncube, uthi kabala lwazi lokuthi abekhampani yamandla yamagetsi e-ZETDC bazaqeda nini.
Uhlupho lwamanzi lubangelwe indaba yokuvalwa kwamagetsi eNyankuni Dam. Kukhanya kulento abayilungisayo abezisa, so sikhangelele ukuthi ekulungeni kwakho yikho izakhamizi ezizaba lamanzi khona, kodwa hayi kwezinye indawo amanzi ayaphuma sibili endaweni ezishiyetshiyeneyo noma ipressure yabo iphansi.
Imizamo yokukhulumisana lesikhulumeli seBulawayo City Council, uNkosikazi Nesisa Mpofu, ibe liphutha ngoba ubengaphenduli ucingo lwakhe loba umbuzo ethunyezelwe nge-WhatsApp. Kodwa umbiko owethulwe ngabe-BCC osayinwe ngosaphethe isikhundla sokuba ngu-town clerk uNkosikazi Sikhangele Joe uthi izigaba zonke zedolobho lakoBulawayo kuza kuba lokuphazamiseka kokubuya kwamanzi kulandelwa ukucitshwa kwamandla kagetsi. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo. Ngubathabile Masuku.
Livestock asihluzweni bomama namuhla sixoxa ngomkhuhlane wemvukuzane ikakhulu ehlasela abesifazana eye breast cancer ngalesi sikhathi kunanzwa inyanga yokulimukisa uzulu ngalomkhuhlane i-breast cancer awareness month. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Ugatsha lwamajele soluvumele umnumzana Nelson Chamisa ukuthi ayebona usikhala labanye bakhe ejele. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.